Endabeni zethu namhlanje, isifundi se-Coalition lemfundo ephezulu ele-University of Zimbabwe sithakazelela imbiko ethi uhulumende usehlolisisa indlela uNkosikazi Grace Mugabe athola ngayo isicoco se-doctorate. Kambe umthetho wokukhukhumisana umlotha osanda ukwethulwa nguhulumende uzapholisa izilonda zabantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombuchazo we-Gugulahundi na? Sokulabantu abaningi abangasadli inyama ngenxa yemikhuhlane ehambelana lenyama. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ifuna uhulumende alungise umnotho welizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kube le misebenzi eminingi eZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa ukubotshwa kwabantu abambalwa ababengabaphathintambo bakahulumende kamnumzana Robert Mugabe okhanya ukuthi babecele lezanu PF elibizwa ngokuthi Generation 40. UKenneth Mhlophe ukhankasela isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokuboshwa kwabantu ababeyiziphathamandla zikahulumende ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi balisana lokufumbathisana njalo lokungathembeki kwele Zimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.